We continuously depend on the church for spiritual guidance, shaping and molding of individual and societal moral values. Meanwhile, my government will strengthen and reinforce mechanisms and institutions in the fight against all forms of corruption.
Uhulumende wami uzaqinisa indlela zokulwisana lemikhakha yonke enkohlakalo lokuqeda udlakela elizweni. Kumele sikhulekele ukulondolozwa nguNkulunkulu, ukuphumelela komnotho wethu lokuthula okunaphakade. Njengelizwe singahlangana lobunzima, kodwa kumele sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusiphumelelisa, hathi ukusilimaza. Ngatsho ukuthi u-2020 ngumnyaka wokuvuselela umnotho wethu lokuthengiselana lamanye amazwe. Ngicela inkokheli yamasonto wonke ikhuthaze abazalwane ukuthi basebenze kanzima. UNkulunkulu abelani lonke. UNkulunkulu makabusise eleZimbabwe.
God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you.